soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Ivan Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-13 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Jikumba. Likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye
20 meters uzathola ukuthi umuntu lo nkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yi-delimitation. Unkosikazi nxa evotela eDakamela Primary usekuphe eNkayi North.
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olwe-domestic violence ikakhulu eziqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo.
Udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade ziwe ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane, babulalane, bagwazane, okuyinto ebuhlungu kakhulu.
Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli lokhe liqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambel matuta siyo vota.
Asambel matuta siyo vota.
Ivandla le-CCC selilobele umgcinisihlalo ogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Jikumba. Likhalaza ngokungahlelwa ngakuhle koluhlu lwabavoti olungela mabizo abanye. Unobhala obona ngezokhetho kubandlaleli umnumzana Ian Magone utshele uJikumba ukuthi ibandla le-CCC libuthanise ubufakazi bokuthi uluhlu lwabavoti lolu alulotshwanga kuhle kuzigaba zonke zelizwe. Njengesibonelo uMagone uthi eGogwe neMbuziya abantu abalamabizo aqala ngo-A esiya ku-M abakho kulolu luhlu. Ngesizwe umlayezo esithunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll aluqhambi kahle ngoba ekuqaleni izeka izangiyenze kahle ngokuthi ibikele uZulu ukuthi kuzaba lohlelo olokuhlola amabizo. Kwakumele izek yazise uZulu andubana loluhlelo luqaliso lokuhlola amabizo. Kwakumele ukuthi kulesikhathi bahle babikele uZulu ukuthi ngeSabatha 27 May kuyabe kuqalisa uhlelo lokuhlola amabizo luze liyephutsha ngolwesithathu Wednesday 27 May. Manje lokho abazange bakwenze. Lapho kubonakala ngelanga lokuhlola amabizo sebefaka amaphepha ezikolo ukuthi uhlelo soluqalisile. Abantu ngikhuluma so emakhaya abakwazi ukuthi kulohlelo lwalo lokuhlola amabizo. But ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi bahambe bayehlola amabizo. Njalo sisazama ukuxoxisana lezekho ukuthi ngabe bayangezelela isikhathi ukwenzela ukuthi abantu bafinyelele ukuyafika khona lapho okuhlolwa khona amabizo. Okusidanisayo kwezinye indawo ama voters roll kawekho. Kodwa kuyabe kulomuntu uyabe ehleli phakathi khona lapho ku-polling station. Uyabe buza abadala ama-details abo ebhala kuphela ephepheni. Lokhu kuyasidanisa kakhulu. Kulesidingeko sokuthi kungezelwe amalanga ukwenzela ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi kulohlelo lolo lwenzakalayo ukuthi lawo bayenelise ukuyafika kuma-polling station baye-checka amabizo abo ku-voters roll.
Manje njengoba uhlelo lolu luphela ngolwesithathu, libona ungani kuzadingeka na ukubana kwengezelelwe amalanga alolu hlelo?
Sesikhulume lenkokheli zethu kuma-district atshiyene eMathebeleland ukuthi bahambe emahofisini awe-ZEC bayexoxa lobukhokheli be-ZEC kumbe u-district elections officer bemazisa ngesidingeko sokuthi amalanga kumele angezelelwe ukwenzela ukuthi abadala emakhaya amajaha lezintombi asebafikisa iminyaka engu-18 abarejistayo ukuvota ukuthi baye-checka amabizo abo ukuthi akhona ku-voters roll. Lokho ngikhuluma so basendleleni ukuyafika emahofisini ngoba abaningi bavela ema-ward akhatshana lama-district centers lapho kutholakala khona ubukhokheli be-ZEC.
khona isikhalazo zenu lizihambise ngapi
khathesi ngesikhathi lesi esokuhlolwa kwamabizo bekumele izek yenze imhlangano lezakhamizi ibachazela ngokuqunywa kwamawadi esikubiza ngokuthi delimitation khathesi enkayi south izek sidale inkalakatha yohlupho uzathola ukuthi umuntu ovota edakamela primary useku ward 15 enkayi north ovotela edakamela secondary lokhe eku ward 16 enkayi south idakamela primary ledakamela secondary zijiyana kuphela nge 20 meters uzathola ukuthi umuntu lo unkosikazi wakhe sebeyehlukaniswe yidelimitation unkosikazi nxa evotela edakamela primary useku enkayi north then wena nxa ulokhe uvotela edakamela secondary ulokhe usenkayi south lezi izinto ufanele zilungiswe yizek
Mayuyu zulukandaba siyaxolisa lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo wesigaba seMathebelele North kubandla leCCC ubekhuluma ke ngokwenzakala khona le eMathebelele North okwamanje ke sizwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ekhuluma ngodaba lunye lonalolu olwamabizo angekhoyo kuvoters roll
Balele umama uJustice Sigumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi kwezek izincoma yona isithi balamandla bathusela abantu babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces njalo sikhasisile ukuthi ama-province wonke kulabantu abaswelakalayo abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze elahlelwa khatshana kwamanye ama-province noma kwezinye iziqinti egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M amawodzi wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa iBVR leyo esecha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile ikhuphe amabizo wakho wonke njola le number zesithupha le address kodwa uthi ufika khona bakutshele ukuthi awulabizo okunye kusimangaliseyo ukuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll into le itshengisa ukuthi izeki ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iconstitution le electoral act ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo akuhlalwe phansi amabandla wonke lama civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho sifuna ukuthi sihlale lezek lesivic society lama-church labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba iconstitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla ezeki yona izeki izalwa yiconstitution sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu abantu bona bezakhalala benze umathanda yikho ibandla leni sithi cha lokhu kungazala idonki ingazala inkomo siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiyo siyabonga zulukandaba ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe izekhi besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa sifuna i-free and fair elections masinyane siyabonga
lawe ngamazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC silokhu sikudabalunye isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Silayigwana uthi bonke abathole kuphambanisekile kuluhlu lolu bamele bahambe babhalele i-commission ukuze kulungisiswe uSilayigwana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi injongo yokuvulela uZulu uluhlu lolu yikuthi kulungisiswe konke okube liphutha
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Amapolisa athi akhathazekile ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini olodomestic violence ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana ngomyeni babo Embikweni wethu lwezolo amapolisa anike umzekeliso wokuthi abanye abesifazane bayaganyulwa ngamahloka kumbe ngamakhuba njalo abanye abesilisa bayagwazana ngengqamu umnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender ithi iyake ixwayise abanye abesilisa abalethwa imthethwandaba ngoba bedale udlakela utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi bakhona njalo abanye abesifazane abalokhu behlukuluza abesilisa
Inkulumo yaliqiniso ngakhangela udlakela lolo lwezindlini luqhubeka lusiya phezulu and okubuhlungu kakhulu kade ukuthi abantu sebefika esikhathini sokuthi baze bagamulane babulalane bagwazane okuyinto ebuhlungu kakhulu okuyinto engajayelekanga ezigabeni zethu but sokuyinto esijwayelekile nje sisenzakala phose zonke izikhathi lokho siyakubona lathi njengenhlanganiso amadoda angika izikhathi eziningi ziwo ahlukuluza omama even inhlanganiso yethu yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender injongo yayo sibili yokuqalisa iqaliswa kwakuyikuthi iqede udlakela olwenzakala ikakhulu kubomama ilinganise njalo incedise ukuthi kulinganiswe amathuba phakathi kwabomama labo baba into le sasiyenza sihlanganela sisebenza kakhulu labo baba ukuthi amadoda akhulumisane lamanye amadoda ukuthi udlakela kasiyo indlela esixazulule kumele sixazulule ngayo inkinga zethu esilazo emakhaya inkinga esilazo esigabeni kodwa kumele sihlale phansi sikhulumisane sidinge ezinye indlela zokuthi sixazulule inkinga esihlangana lazo njengenhlanganiso sikholwa ubana okuboniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo so abantu asihlaleni phansi sixoxisane sidinge indlela engasokuhlukuluza indlela engekho violent yokulungisa izinkinga zethu esihlangana lazo
libaxwayisa lithini abantu liyahlangana labo yini bonke abalwisanayo libelule
silendlela eziningi esizisebenzisayo ezibizwa ukuthi awareness ukuthi siyahle siyekhulumisana lamadoda ezigabeni ezithiyeneyo sibonisana ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siqede udlakela emizini yethu lezigabeni zethu singancedisana njani sikhulume sixoxisane kungabi lo dlakela solwenzakile kwesinye isikhathi njalo siyahlangana sikhulume kulabo mama kwesinye siyahlangana lezinye izinhlanganiso ezabo mama lazo bebuye labo mama lathi sibuye labo baba sihlale phansi kukhulunyiswane kuboniswane ukuthi yikuyini okungenzakala ukuthi udlakela luphele ezigabeni kudlakela ke lapha obaba izikhathi eziningi abahlukuluza omama kodwa of course bakhona obaba laba abahlukuluzwayo laba abadinga ukubana bancediswe njengenhlanganiso ke sile counseling department ekhona ukuncedisa labo abahlukuluziweyo lalabo abahlukuluzayo i-counseling department yethu ivulekile iyancedisa wonke ubaba lo mama abahlukuluziweyo labahlukuluza abahlukuluziweyo bayancedisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bangasahlukuluzwa ukuthi uhlukuluza kwabo kuphele abahlukuluzayo labo bayancedisa ukuthi bedinge ezinye indlela zokuthi baba resolve ama conflicts awo bengasebenzisanga odlakela so siyasebenza lamadoda azibuyelayo maybe ama perpetrators abahlukuluzayo abazibuyelayo voluntary bezothola usizo labanye ababe refiwe ngama court ukuthi abuye azothola icounseling njalo lamapolice aya refer abantu ukuthi babuye njalo bazothola icounseling kunhlanganiso yethu njalo siyasebenza labe majele ukuncedisana ukuthi labo abanjene ejele ngenxa yokuhlukuluza abanye bancediswe bazwisise ukuthi into abayenzileyo yinto embi okunganani ebuhlungu okunganani njalo bananzelele ukuthi nxa sebephuma bengaphindi bayenze into enjengana leyo so siyancedisana lama government departments atshiyeneyo lama organization azimeleyo njalo atshiyeneyo lama individuals ukuthi sincedisane ngoba nasiqede udlakela lolu osoluhluphile kangaka emizini lasezigabeni zethu nyabona
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Zipho ngezipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePhadare enkundleni Men's Forum on Gender obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usethule eminye njalo imizamo yokumisa ukuwohluka komnotho phansi kwemigomo emitha kuza kukhuthazwa ingatsha zikahulumende ukuthi zisebenzise idola leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisana lezijeziso ezafakelwa inkokheli yelizwe eBroad Alliance Against Sanctions isihambise uhulumende welemelika emthethwandaba phezu kodaba lwezijeziso lezi. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani baphathi bohlelo yabo. Hayi siyezwa sibili into ezenziwa ngabezekhi. Izekhi vele abaqalisa ukuhamba belahla amagama abantu nento yabo vele ususiya kudala kathi sibakhangela ukuthi izanu singadliwa so abezanu vele lokhu into abadla ngayo leyo badla ngayo vele abuya kumangalisi so noba kunjalo siyahamba siyevota kunjalo sibili kathi sibe salokuthi ba-announce ilanga lokuvota inxa kuthiwa abonte kunzima umfana omncane bathwalela ubhulu okhulumayo ngugagisa Ngcijo Mkhwananzi ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7 siyabingelela sithi ziyani lesilo size sinyama sikamthwakazi siyalibingelela emagumeni wanomhlaba lapha elikhona Nkosi yami ye libingelela nguye umzukulu kaXamuka Vinjela untaba kayibhodibhodwa ngabalentebe kuphela awuthi ngihlale edabeni ngeke lokulandisa kakhulu ngizwile ubaba bethathe interview lo Dube lapha nomthembo Nkosi yami wayevuka ngolaka uyambuza ukuthi yena ngikhulumela imali South owuthi uyalwa kathi abantu bezanu PF banjani kathi wayilisilo phendula kahle baba phendula kahle ubeka amaphapho phansi uphendule lokho okwaziyo ongakwaziyo ungakuphendula ulowa umuntu bekubuza ulilungele lokuthi akubuze uphendule layo into hayi kuvuka ngolaka umuntu uma ekubuza no bantu bezanu akeliziphathe kahle yeye ngikhuluma ngikhona la angikho egoli ngisesouth africa esifundeni or ngithi iprovince esasempumalanga embombela yikho la engikhona ngikhuluma ngikhona la ye phela abantu abaningi umuntu noma ese-cape town uyathi usegoli kanti hhayi igoli phela ngeke ukuthi use-victoria falls ukuthi kobulawayo no siyabonga asambeni siyevotanini impela bantu bakithi nonke emagumeni omhlaba asambeni siyevotani impela kodwa no abantu bezanu PF sebeqalele ubumenemene babo into abazenzayo lezi okuthiwa uyathi wena ungeblawa uyebhalisa kwezindawo sofana nogogo bagibela amabhasi no mani akelekele ukusirobha abantu bezanu PF sesibona thina siyabona impela siyintsha sizelwe ngama-80s no lingasirobha ya abazali bethu elalibarobha please asambeni siyevotanini sonke nini bantu bakithi ngala amagama ngilapheli elikhona uNkulunkulu alivikele balandeli yeStudio 7 kanye nabalaleli bakhona kanye labasakazi bakhona nonke ngeke ngilibale ngamagama. Amen.
Studio 7 litshona njani badala? Hayi thina siyatshona. Into engizathanda ukukhuthaza abantu lapha, abantu bakithi embakhuthaza kakhulu ngesizathu sokuthi sokucheck amabizo awo lo sikhathi sokwazi ukuvota. Kwabangapheli inhliziyo abantu. Laliwa amabizo abo amaningi etshintshiwe, umuntu ade votele kumbe kuba unkulumane kumbe sesephensat. Asizameni sibe ngendlela zonke ukuthi singadedi siyevota esikufuna kwenzakale. Asimeni izivindi laba amayouth ezanu xa sebesiyavota nabanxusa bakhangelela ukusasa ukuthi lethu livuke bengabe lonke beyengama-$50 bebone umuntu ozasenzela ikusasa lethu. Hlakaniphani mayouth, yekela ukuhlala limbesisekile ingelanto eliyithola tshona ligijima ngezepolitiki lingakasebenzi ngelaihlala kahle khona elizweni likubele mfundo kathi sikunje abanye into kuthiwa yi-ATM abayazi ukuthi bafuna umthandela u-ATM kathi siya kulo muntu osebenza athola impentshela kula fumane enhluphekweni lingene ukukhanyeni libona abantu abangathuthukisa ilizwe lethu ukuthi liphumele lilizwe linothile kakhulu uhulumente wayezanu kakwazi kahawukela into enziwa omakhelwana bakhe abanye amazwe aseseduze wakhe akusuthi abawoni omapresident abamakhelwana bethu bayona bayadla imali yombuso kodwa bada bavulala ilizwe so kwakithi kuyayangisa kakhulu so asizamenini ukuthi sithungiseni ilizwe siyevota lalo babetshintsha amabizo ethu okubhalisela sambenini noba kunzima sambenini siyevota kuphela siyalandele siyevota. Ngiyabonga ukukhuluma ngoSlwanda kwele Buswana.
Salibonani, salibonani Studio 7 linjani bantu bakithi? Hayi masiyaphila into ebantwini bakithi bantu lingavumi ukukhohliswa iqembu lezanupiefu waziyazwa ukuthi kwezinye indawo bahambe benika abantu ma-$5 kutho ukuthi uma beqeda ukuvotelwa phela vele bayatshayi khona ukuthi behambe nje wakhona ukuvela kuhlale bebenza ngoba into yabo vele leyo ukuthi bayancenga abantu ngezinto so singarojwa ngamaswithi nje abantwana sibadala amazingakho yenzele utshintsho asibende utshintsho elizweni lethu loku uma besinika izimadlanyana kwama-$5 lokhu asithathe ezindlekento uma sisengena ebhokisini siyakwazi siyenza kuphela.
Samile msakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona. Lapha nilombuzo omkhulu kakhulu okubo bonke abantu nje abamamela umsakazo sonke nje worried ngendaba ye-election lekhona ukuthi njengoba izeki ihluleka ukuqondisa nje i-voters roll labantu nje bekwazi ukuchecka amagama wabo manje just election izeki yona le yabhithi uhlelo izakhona yini ukwenza impumela ihambe ngendlela ifanele kumbe vele sebeqoqe khona ukuthi benze lokho abakwenza nge-last election ukuthi bafuna ukuriga i-election le bergenisa no-PF so ayikho yenye indlela bamplana ukuthi akenziwa especially laba abaphethe ukusina bebele amacebo okubona ukuthi kuyini into engenziwa i-way out ukuthi ngoba izeki sibona ngayilude angeke ikwazi ukusiphathela ukhetho olukhululekileyo. Umbuzo nawo-ke lapho kubo bonke abantu ongakwazi ukungisiza mphendule ukuthi ayilikho yini icebo elingenziwa before election ngoba khani vele sesizokhala futhi enze khona okuya wenza nge-last election izekikhulu mayezahle ehluleke ukupha abantu i-voters roll ukuthi ba-check-e bezibona ukuthi bakuphi ma umuntu ethi uyazi-check-a igama lakhe ezithola ukuthi kwenye i-constitution engasiyo ngisho le-province yakhe sokukhombisani lokho kuyasiyakukhethwa cela impendulo uma ngingayithola lapho siyabona.
Sanibonani badala, sanibonani badala, yes, bafowethu, ngiyalelalela sonke isikhathi nje seven elizwa lonke bafowethu ngezindawo ngezindawo, yes, bafowethu le ndaba yekhaya le yeZimbabwe, hayi inzima bafowethu, inzima bafowethu, kubuhlungu ukuthi manje sizwa ukuthi abantu babhalisile bonemu from there bekuthi ba-check amagama abo, kuthola ukuthi amagama abo awakho lapho ababhalise khona. Alento baseso yinto enzima mpela lesi yisisimenemene esingenzile manje awukheni umuntu ebhalise sishake igama le-100 le bekwakatshana bekuthi engakwazi lo kuyavota hhayi no lala abantu abakhayela amavoti labo kushi labadla labo badlale ezanupief ayisikho lokho okwenzakalayo manje hhayi ayisikho manje loku kuphanje umbani into ngathi zimosheke zikomile kangaka emakhaya imali yokugada ulandele ukuyavota igama lakho khonale umbani ungakwazi ukugade siyakhathana njalo hhayi nolu daba lolwaluhluze kahle amabizo abantu ababuyele lapha i-constitution ibuyisele amabizo abantu lapha bezibhalise khona bevota yekelani ukwenza njalo abantu manje indlala idlala kabi lina abantu ungaphi lolu gogolwane kwakuthiwa ngugawolo wayeyikhuluma lwalo mnyaka athi ngugawolo mbe kathiwa mbani olu gogolwane manje ugayigusu ya gayigusu ungaphi ungaphi ugogolo ugayigusu usaphila gayigusu ungaphi hayi 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 uthini-ke manje gayigusu into mazinje usaphila gayigusu ungaphi ora gogo ngiyabonga bani hayi mani akeleyonimulunzi yezinc ngono manje cabange ngono manje singamoshi isikhathi sabantu manje ke libhalisa abantu ukuba kule bathatha amagama wele balahlela kachana yini konke lokwenzayo ayisikho manje lokwenzayo manje
salibona le studio 7 salibona ni kungamile kube kusene kube salibona le radio chana azi yasekisa ukukhulunywa ezalo baze khuluma ngokuba kwentweni bona abayecabanga ukuthi bona amanye amabandla aphilisa kuyisekisa kakhulu sekisa likhuliswa nje ukukhuluma lokungumeriti mane abamlalayo
sanibonani ku-studio 7 njani ingabe liyaphila amaqhawa kithi kubalaleli nabasakazi sithi vuka mthwazi vuka abantu bithi sizibuze singaqedi ngento eyenzakala emathebeleni kubomangwe yengwizi kubombambanyika amashona lamachina sebethatha lwana umhlaba bawenza wabo ukhulumayo obg ukuthi nekahle kahle kusho ukuthi lawo abantu vele kabasihloniphi kabatsheli nduna kabatsheli masebuku kabatsheli zakhamizi bapho ukuthi fuqu nje njengomasunta doko hhayi abasihloniphanga labo abantu impela ngingajabula ma i-voice note yami ingadluliswa izwe ngabantu ukuthi sithi vuka mthwazi vuka sokuyisikhathi sethu manje sokuthi siyibambe noma ijesu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika iyavungama inkundla kubandla lama-Republicans lapho inani labafuna ukumela leli bandla kukhetho lekhe liqansa. Kulabahlanu asebeyazise ukuba bazancintisa ukuthi abanye abayisithupha babikwa belakho ukwazisa ukuthi labo bayangena enkundleni kumalanga alandelayo. Umnumzana Tim Scott nguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lama-Republicans laye osethe uzancintisa. Ukuhlaziya amathuba ka-Scott sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye nxa sikhangela lapha ekhaya ngimzwile sibili uTim Scott enguye olilunga elilodwa iBlack Senator ekhona kuma Carolinas ngale uTim Scott nxa ngokubona kwami ngingazi ukuthi angabe ngibona ngathi kulicebo lika Trump elokuthi khona uTim Scott ayenza ngathi uyangena lapha uwenzela ukuthi baxegise ukulwisana kwama Republicans ukuthi ama Republicans alwise lapha ngibona ngathi uTrump ulesandla kukho khona lokho ngoba angithi kuza ukuthi lo mama uHaley bese kuze ukuthi lo jaha uDeSantis waseFlorida yibo abantu okukhanya ngathi bangabantu abaza ncintisa laphana. So uTim Scott ukuthutsha kwakhe engathi nje uphumba isivuka mpunzana kungathi kuyasolisa ngoba kangimboni mina uTim Scott engaba ngumuntu lwana olumisana lo Trump. Izinto zonke zazenziwa nguTrump laphana interaction into zonke lezi kazange uTim Scott abe umuntu otshengiselayo ukuthi into le kazwisisani layo waba ngumuntu ombambathayo wayekhona la ikhona laphana e-White House kazange angimboni engumuntu ongalwisana lo Trump angimboni engumuntu ongatshelana lo Trump akudla ebusika kangimboni kuye kufanele ukuthi khona laphana umuntu okumele ukuthi angene laphana ngu-vice president u-former vice obekhona so nguye obekumele ukuthi angene laphana esikhundleni sika-Tim Scott.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amabizo abantu abaningi ibandla le-CCC selilobele umgcini sihlalo wogatsha lwezokhetho lwe-ZEC unkosikazi Priscilla Jikumba bekhalaza ngokungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabantu kulandela udlakela oluqhamuka ezindlini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama ngu-Chris Dande, ngesithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.